amalunga ethu abotha amalanga onke masayana aphiwa amacala okungalandeli imithetho ye-COVID-19. Kambe bantu bakwethu izanu itshela abantu ukuthi sekuzaba lama-registration awokuvota. Njengoba sebetsheliwe ukuthi abalungisele ukuthi ba-register kuze bazavota ngo-2023, i-MDC Alliance sitshela abantu bayo ukuthi labo balungisele kwenzela ukuthi isikhathi singafika abantu bengaficwa bengarejistwanga. Sezihamba sisenza imihlangano singamashumi amathathu kuphela zwi. Nampo amapholisa asehamba egola abantu bethu ilizwe lonke jikelele. Ngingake ngatho ukuthi ngaphilangaphi, kodwa babopha abantu mahleyana bebafaka emajeli besithi bephula i-COVID-19 regulation. Yebo, sibili sonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane le mubi, kodwa phela siyakwazi ukuthi sesingenza njani sinqabele ukumemetheka kwabo. Sifaka ama-mask, senze i-social distance, singakhwehleli, singabi ngamachapa. Bona izanu PCB yenza konke kufunayo emindle lebusuku njengezikhova, kodwa thina ukuthi senze into zethu emini abantu bayachaya. Sibuhlungu njengebandla labantu kubulala amadaka MAR Mthwakazi Republic Party. Senza labo ngokufuna ukufeza impilo zabantu njengoba labo banelungelo. Khathesi bayadubula abantu, bayabafaka emajeli, bayabachaya amajeli. Konke lokhu kwethusa abantu sokungani sebefuna ukubuyela kumbhuqazwe leyo yaceda abantu okuthiwa yigukurawundi. Thina sithi ngumbhuqwazi lanamhla lokhu besibhuqa. Uyawubona ukuthi iphalamende sebedilize njani. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi vele bona bafuna ukufeza i-one party state. Namhla baku-MDC Alliance, sasa baku-Thwakazi Republican Party, kusasa bakuwe ngisho baqondane lawe qobo emzini wakho. Kambe singaphongukhangela nje abantu bephongukuhlukumezwa mahlayana, sithi kungaba nje omunye sihleke, kanti lingakwazi okokugcina kuzabuya endlini yakho.
Manje ngombono wenu velifuna kwenziweni okuyikho okungaphathisa.
Siyaxwayisa njalo sithi asibambananeni njengenyanda enkuni. Namhlanje abanye sebehamba behugwa ngesawuto lenhlanzi nje ukuthi buyani ngapha sizaliphi izikhundla. Izikhundla zikabani? Bayasetshenziswa abantu bakithi, abadinwa njalo abafundi. Sithi lonke elahugwa ngamabandla asebenza lezanu, asifuni ukuqamba amabizo ngoba singabe lokhu esikhuluma amabizo abo siyalikhumbuza. Buyanini ekhaya, sifeze umsebenzi ongazange uphuthwe ngubaba uTsvangirai. Sizeqedisa umsebenzi wama-freedom fighters othekula abatshiya besebenzile izanu yasibuya itshontsha ama-election ngo-1980. Siyabonga, silabantu abaningi ababuyileyo, kodwa i-publicity nizalitshela sokuvuthiwe. I-organizing iyaqoqa sibili, le-youth organization, le-youth assembly, women assembly, hhayi bawachaya ama-CCC. Lizabona nje ukuphela kwenyanga yenalo ukuthi lizwe lonke liyabe sivele selithe gwaqa.